Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labasakhulayo bebandla leZANU PF. Amalunga edale lePhalamende awesifazana athi kubi kakhulu okwenzakala kubandla leMDCT lapho kulabanye abakhahlameza khona uNkosazana Thokozani Khube. Luzaphela na udlakela kubandla leMDCT. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangele ukuthi uza kuya emkhosini wokuvula umngcele weKazungula ngomgqibelo lapho zahlangana khona lomongameli Ian Khama wawele Botswana. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngemizamo yokugcoba inkosi yamaNdebele. Kulive talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngenhlelo zokungcwaba ababhubha phandle kwelizwe. Thumelani imlayezelo yenu WhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakutwa ilezi ndaba lezinye ku Studio 7 wapa 7 ntambama kumakakasi ati 909 AM 4930-15580 lagu 6080 kilohertz shortwave. Lingakutwa ukuthi siku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.